sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olomngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 7 2022 ngokifstube. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende uthi kunengi asekuguqule eZimbabwe ukwenzela ukuba intatheli zindaba zisebenze ngemfanelo. IZimbabwe imanyene lamanzwe omhlaba wonke jikelele namhla ekunanzeni usuku lokukhuthaza ukuphathwa kuhle kwezisebenzi okuzinika isithunzi ole World Day for Decent Work. Kuwoza Friday liviki silontombazana wakobulawayo uJunior Ndlovu wazalala ngegama lakhe lokucula elithi Juice Majusana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Unkosikazi Monica Mswangwa, umphathimtambo kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko, uthi kunengi okwenziwe nguhulumende wakhe lonyaka ukwenzela ukuba intatheli zindaba zisebenze zikhululekile kwele Zimbabwe. Umswangwa owenze umhlangano omkhulu kuliviki lentatheli zindaba uthi kule mithetho ebunjwe nguhulumende yenzelwe ukuba kube lula ukuthi abaloba izindaba besebenze ngemfanelo. Uthi ukwesulwa komthetho we-Access to Information and Protection of Privacy Act ngokunye okuveza ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzimisele ukuguqula indlela okuthathwa ngayo izindaba eZimbabwe. Wethule lokhu ngesikhathi inhlanganiso ye-Committee to Protect Journalists isithi kumele eleZimbabwe lekele ukuthwasa nzima intathele izindaba eziguqela uHope Chizuzu okuthiwa waloba amanga nguMoses Chunga labanye bakhe abaqembu leDynamos Football Club. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Njabulo Ncube ukhokela inhlanganiso yabahleli bezindaba eZimbabwe Editors Forum.
Sixoxisane ngemithetho esiyifunayo ukuthi intatha ezindaba zibe nakho ukusebenza kuhle zingathukamezi zingamapholisi. Yizo izinto esixoxisane ngazo. Kumele sathi ithuba lokuthi simxwayise ukuthi khona khangele privacy zibe yi-government ukuthi inhlalo entathele zindaba eZimbabwe ikhangelele. Sixoxisana ukuthi khona sifuna ukuthi besincedise kwey'ntathele zindaba ukuthi sibe nalokho abathi ngesilungu i-National Employment Council for the Media. Iqembu elingasincedisa ukuthi sibe lakho ukuthi sikhulumisane ukuthi intathele zindaba kumele zithole umholo ongakanani.
Singathi nxa sikhangela baba Ncube siyabona ukuthi kukhona okunye elingabe likhulume ngakho ikakhulu lokhu ukuthi intatheli ezindaba ziyabotshwa azange likhulume ngakho khonokho.
Sikhulume ngakho kakhulu ikakhulu sikhangele ukuthi esila ekhethweni ukuthethe wakubhala phansi watshela ukuthi khonakhona yena lapha hlezi khona uzakhulumisana nabanye amaministri lamapholisa labanye abemthetho ukuthi intatheli zindaba azelele zenze umsebenzi wabo ukuqomotele lokuthi washo ukuthi khona kukhabhinethi le buyayo uzawufaka akulobe ekufake phambi kaprethi.
Lizakwazi njani ukuthi uwenzile khonokho like lakhuluma khonokho ukuthi lizakwenza lokhu ngesilungu okuthiwa yi-follow up?
Ye, silakho ukuthi sikhulumisane laye sihlangana laye ngaleli viki ezayo ngomvulo ekadomo sambizile lazi ukusena intatheli zindaba ukuthi khona bebe lamalungelo nokwazi ukukhangela ama-elections la buya. So ngizakufaka kuye mhlanga ngomvulo unitshayele inkonayo ngizakutshela ukuthi kutheni. Kuqakathekile lo mhlangano ngizabalawo laye ezase bambize khona ngoba ubuya ngemuva kokuthi intatheli izindaba eyinye ichayelwe amapholisa kuthiwa
Ye, so ngasikhangela sibili kula lomthetho lo we data protection lo ngazani intatshele izindaba eziningi ziyabotshwa. So ke lakho konoko kufikile engqondweni yenu ukuthi likhulume ngakho lijule sibili ukuthi kungani kuyahlupha.
Sikhuluma ngakho sibili konke khonoko yakudlula umthetho. Wasikhenjisa ukuthi khona khona sekakhulumisana labo abanye asebenze nabo. Khumbula phela ukuthi khona khona osayikwa ephila ababani kule ministry yezinye zika-ICT ezinye ezingathi zeministry of information. So kutho ukuthi khona ukuthi kulamanye amaqembu la wakhangela eminye imithetho okumele bekhulumisane ukuze bemthathe izindlala zisebenze kuhle.
Ye, siyabona njalo-ke ukuthi wona lo mthetho esikhuluma ngawo i-data protection yiyo lolu phela wangena esikhexeni se-IBA. Libona ngani kulo mehluko yini phakathi kwemthetho yenu?
Akula mehluko, sikuthilo ukuthilo lokho kuhlanganela ukuthi abakangeli ukuthi khona umthetho lo abawubisayo bangabisa nge-tax law wakuthi khona khona i-IBA le osayilelayo ukuthi iphume bakisa eminye imithetho enjengayenale yokule kuhlukumeza intatheli zindaba.
Umnumzana Njabulo Ncube ugokhela inhlanganiso yabahleli bezindaba eZimbabwe Editors Forum. Sixoxela abenhlanganiso elwela ilungelo lababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union bathi ilungelo lezisebenzi elihloniphekileyo kufanele likhuthazwe njalo lijabulelwe umuntu wonke. UMavis Gama usethulela lolo daba.
Inkuthazo yabe-Arthuzile iza ngesikhathi eleZimbabwe limanyana namanye amazwe omhlaba lamhla ukunanza usuku oqakathekisa izisebenzi ukuba zihlonitshwe emsebenzini olwe-International Day of Decent Work. Isikhulumeli se-R2s umnumzana Themba Kuye Moyo ulandisa kabanzi ngalolu daba lwemisebenzi ehloniphekileyo.
Uhulumende nxa lamhla kuthiwa ilanga le-decent work eZimbabwe kutsho ukuthi sisaselomango omude somude kakhulu ukuthi size siyehlangana lo msebenzi ongabizwa kuthiwe i-decent work nxa sikhangela iholo, sikhangela ama-living conditions, sikhangela ama-working conditions akhona eZimbabwe kunzima. Ngani lilizwe elisempini thina sele 42 years sathola uzibuse umholo abawuholayo uzisisisi.
Umnumzana Victor Dube waseHarare ukhala ngokungasahlonipheki kwemisebenzi eyenziwa ngabantu elizweni.
Ngoba iholo labantu selilutshwana kakhulu. Okukhona kathesi ukuthi sibone sihlale phansi sibonisane labo abakhweza izinto labo lihlale phansi nabantu abathengayo ukuthi bengahlangana ngapi.
Ingcwethi kwezombusazwe njalo ephatheke kumisebenzi yokucubungula ezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, umnumzana Bekezela Gumbo upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Kodwa kumele sinanzelele ukuthi iregime esidila layo injani njalo iphila ngani. Sesilama-research amaningi esayenza ayo sikhuluma ukuthi ama-institutions la wonke ziyakhepshana. Sinama-research amaningi sikhuluma ukuthi ama-institutions wonke alawo they work to preserve power.
Izisebenzi eZimbabwe zihlezi zikhala ngeholo eliphansi eselingasela sithunzi njalo lingahambelani lentengo yempahla edingakalayo empilweni yomuntu yansuku zonke. Zisithi ngabe kuyabuyelwa kuholo ezazilithola ngomfumfu womnyaka 2018 lapho zaziholiswa ngemali yakwelemelika kodwa uhulumende labamankampani asebenza ezimele besithi abakwanelisi lokho ngesimo somnotho esiselizweni. Abasungula lolu suku ngomnyaka ka-2008 abenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi umhlaba wonke abe-International Trade Union Confederation, ITUC, bathi lonyaka lolu suku lunanzwa kulokuphazamiseka kwesimo sezisebenzi okubangelwe yikuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 kanye lempi ekhona phakathi kwele Russia lele Ukraine kwabangela ukusilela kokudla kwamanye amazwe kwenza labamankampani basebenzise leli thuba ukuthola inzuzo ethe xaxa kungahloliwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ubulelani Lophengula owakhethwa ngumdeni wakwaKhumalo uba yinkosi yesizwe sikaMthwakazi. Useninge abantu asebekhulile abahlala eNtembeni Old People's Home impahla etshiyeneyo. Umnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli sikaLobhengula, uthi kuqhathekile ukuba kukhathalelwe abantu asebekhulile.
Inkosi iyacelwa, iyake yafika ivakatshele eNtembeni, bakhala abantu abadala ukuthi ye bayasilela ingubo, bayasoda ukudla. Manje inkosi ibihambiseke kudlula khonaphana umgubho, yase yahamba yabavakatshela yabapha ingubo, bamnikeza ilisi futhi yezinto abazifunayo. Kuyaqoqwa nje zizakhona ziyathunyelwa.
Singathi konoku ke abakucela okunye kuyini?
Ngempuphu, ngamasepho okugeza, ukudla nje lento yokuhlanzeka, izinto zenhlanzeko. Ingubo lazo kazenelanga kwenela iwing eyodwa, abanye basilela. Ngisakhankasa-ke inkosi ukuthi ziqoqele lezo zinto.
Kuqakatheke kanganani ukuthi kwenziwe lokho?
Abantu abadala emsakazi bangabantu abethu. Abantu abadala baphenduka babe ngabantu abethu, thina vele isiko lethu. Akekho umuntu akalahlwa umuntu, akalahlwa umuntu. Umzali siyamnakekela azangena egodini ukuze sithole izibusiso. Yikho abadala akufanelanga babe lobuntandane, kumele banakekelwe, babaluleke kakhulu kini.
Kuyini okunye obonangazani kumele kwenziwe kwezinto kuncedwe abantu abadala? Siyabona ukuthi abaningi babo balahlekelwa ngamapentsheni ukuze kudilike idola leZimbabwe, bangancedwa njani?
Mthonisasenizayo kukhipha imfihlo esakeke. Kodwa enye into sibile hlupha inkosi mphakathi yikuthi abantwana nxa wawubala ama-statistics eZimbabwe sawake abakhuli abantwana kahle ngenxa yokuthi abadli kahle. Inkosi ibhizi-ke idinga inhlanyelo, specifically amabele kumbe inyawuthi. Njengoba nakule climate change nje isimo somkhathi sijikajika, abantu sebelima umumbu umnyaka yonke ababhuni, sezokusenza ukuthi abantu balambe bangadlo okulomsoco. Lokho-ke idinga inkosi lezinto ezi-drought resistant, amabele lenyawuthi inhlanyelo yakhona, ukuze abantu emakhaya bayelima futhi lobo umumbu ungenzanga lutho kodwa babe lapho kokusha.
Ye, siyakhumbula ukuthi kudala kwakule nhlanyelo kuthiwa ngulobhengula, kambe ngakudinga konke lokho?
Izinto ziyanyamalala, mntonisho, ziyanyamalala izinto ngoba abantu sesahlalela khathana. Into nje engiyaziyo elobhengula kangiyaziyo mphakathi, kumele ngikhulume iqiniso. Kodwa mina ngazi kwakuthiwa yini, kanti umumbu lo wesintu ongasowe kodwa ukhona umuntu othilela ubhane esizesalayela ukuthi akasidingele leyo nhlanyelo. Kukhona futhi ubaba omunye othiwa ngumoyo enyama yendlovu laphaya. Siyayidinga inhlanyelo yesintu ukuze siyigcine, ngoba mhlawumbe yona ingabekezelela lesi simo somkhaya.
Umnumzana Bulelani Khumalo yisikhulumeli sikaBulelani Lobhengula, owakhethwa ngumdeni wakoKhumalo ukuba yinkosi yesizwe sikaMthokazi. Umeya wedolobho leVictoria Falls, uKansela Somvelo Dlamini, ubotshwe izolo iKhomishini yeZimbabwe Anti-Corruption Commission imethetha icala lokungethembeki. Igoda lakhe umnumzana Give Mom Veringi utshele iStudio 7 ukuba umnumzana Dlamini ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba namuhla. Eminye imbiko ithi izakhi inxuswe kuleli dolobho ngumabhalani wekhansili yeVictoria Falls umnumzana Ronnie Dube, njalo ababili laba bayalwisana. Umnumzana Witness Dube, isikhulumeli se-MDCT, utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ibandla lakhe lisadingisisa ngodaba lolu.
Sikuzwileyo lathi kuphuma kwabanye ababukhansile naleyo Victoria Falls abangamalungethu ukuthi hhayi, ngiqiniso ubaba uSomvelo ubotshiwe ngo-4 PM ntambama, kodwa asikabi lolwazi olugcweleyo ukuthi wethethwa macala bani, uvela ngaphi, kumbe awusuke kwathini. Kodwa sinazo indlela zokuthi ngokuya kwesikhathi sibe sesilalo ulwazi olugcweleyo, ngoba silamagqwetha ebandleni, kanti njalo silengatha o-secretary for local government, secretary general, zingathi eziyeneleyo ezizabakwazi ngokugcweleyo ukuthi kuyini okungabe kuyiludaba olwenze ukuthi mhlawumbe aboshe kumbe khonokho okuyabe kumomva wokuboshwa kwakhe.
Siyananzelela ukuthi asikho kwakuqala ukuthi kube lo daba lolo.
Okuqakathekileyo esingakukhuluma ngalolo daba ngokuthi okwaziwa ngumuntu wonke ukuthi umthetho ulesandla sawo, ulendlela esebenza ngawo. Umthetho awusivumeli ukuthi sithi umuntu lecala yena engakafakwa ngaphambili kwenkantolo watoniswa wabonakala ubufakazi balokho akweteswayo. Thina ekwazini lokumthetha kwethu kwabumeya uDlamini umuntu obesimthembile ukuthi uqotho uza kwenza umsebenzi wakhe. Nxa kuleli solo thile ezikhona lathi njengebandla futhi siyama eceleni ukuthi sivumele abomthetho ukuthi bayenze umsebenzi wabo bengaphanjaniswanga libandla. Asilawo nje loyana umthetho wokuvikela ukuthi amapolisa kumbe izakhi yonalezi kumbe inkantolo yehluleke ukwenza umsebenzi wayo ngenxa yamandla ezipolitiki lokho esidalisa ukubona kuboZANU-PF nabanye amabandla. So okwakhathesi njengabantu abangelalwazi olugcweleyo asilapho nje esikwethesa usodolobho wethu asilapho njalo esingathi kumbe kungabe kutheni ngokuthi kuke wayetheswa into ezinjalo ngoba kumele sikunanzelele njalo kuthingako kupolitiki kwesinye isikhathi kuyakwanisa ukuthi kube kusenzakala ukuthi kuyenzekale khonokhu bathi nje kulwiswa abantu befuna khona khonokhu ukuthi umuntu angcolise.
Lo ngumnumzana Witness Dube, isikhulumeli sebandla le-MDCT obexoxa ecingweni losithandekele emhlanga we-Studio 7 eseHarare. Kusenjalo kumnumzana Douglas Monzora, kubikwa ukuba usengene emhlanganweni we-Pollard. Umhlangano walamhlanje wenzelwe e-State House lapho kade kulo umongameli Emmerson Mnangagwa.
Uhulumende we-Iran usecithele abantu belizwe lakhe abangafika izigidi eziyisithiyagalombili 80 million indlela zokufinyelela inkundla zokuxhumana ebulenjini ngendlela yokwenqabela bona kanye lomhlaba ukuthi bebukele abantu abavinjelwa ngodlakela ukuthi bebhikishe ngokuthula kulandela ukubhubha kukankosazana Masa Amin esezandleni zamapholisa kulelo lizwe. UMasa Amin ubulewe nje mahlayana njalo okwamanje uhulumende usenyathezela ukutshengisela ngokuthula kwabantu bona abalelungelo lokuthukuthela ngalesi isehlakalo. Ukutsho umabhalane kahulumende umnumzana Anthony Blinken oqhubeke wathi kusobala ukuthi uhulumende we-Iran uyesaba abantu bakhe. UNkosazana Amini wabotshwa ngamapholisa e-Iran abonwa ngokuziphatha kuhle kwabantu awe-Morality Police ngoba engagqokanga ngemfanelo izembatho zabokholo lwesi-Muslim ezigqokwa ngabesifazana eze-hijab. Walimala kakhulu esezandleni zamapholisa wasebhubha esibhedlela ngemva kokwehluleka okuphaphama ekukhoma. Abantu abangamachumi ayisikhombisa lasithupha sebabulawa njalo abedlula inkulungwane lamakhulu amabili babotshwa e-Iran kutsho intatheli zindaba. Abatshengiselayo bakhalaza ukuthi abantu bengaphoqwa ukugqoka i-hijab njalo kungephulwa amanye amalungelo abesifazana. Ukutshengisela lokhu sokusabalale kwaze kwafika esigabeni ezingamachumi ayisithiyagalombili e-Iran. Lanxa uhulumende we-Iran edubula emaxokwini abantu abatshengiselayo njalo ebavimbela ukuthi baye enkundleni zokuxhumana ebulenjini, elemelika lithatha amanyathelo okuthi lincedise abantu be-Iran ukuthi benelise ukungena enkundleni lezi besebenzisa ubulembu ngaphandle kwembadalo. Kungakho ugatsha lukahulumende we-Melika olubona ngezemali solungezelele uncedo ngokunikeza amalayisensi kumankampani abona ngezebulenjini ukwenzela ukuthi ephathise abantu ngenhlelo ezithile ezokungena enkundleni lezi. Amanyathelo la azaphathisa abantu be-Iran ukuthi belwisane le mizamo kahulumende wabo eyokuthi bengafinyeleli ulwazi njalo bekhulume abakufunayo. Ngamalayisensi la wona asengezelelwe inhlelo sokusezandleni zamankampani abona ngezebulenjini ukuthi ethulele abantu lezi nhlelo ngokusemthethweni. Uhulumende we-Melika uzaqhubeka inanzelela amathuba okusekela abantu be-Iran ukuthi benelise ukuxoxisana bekhululekile njalo benesabi ukujeziswa nguhulumende.
Belalele udaba oluveza imibono kahulumende wakwele Melika. Kwezemidlalo, uNomsa Boys Moyo wayengukaputani wecembu leMighty Warriors ukhuthaza ukuba kuhlalwe kubunjwe amaqembu awumdlalo wenguqu amela isizwe loba nje ilizwe leZimbabwe lamiswa ukudlala lamanye amazwe. Ithathele izindaba yethu eStudio 7 uJoseph Njanji usibhalo lodaba.
Ukamunye uthi kuze kuba nzima ukuba amaqembu abesifazane amela ilizwe leZimbabwe ancintisane lamanye amazwe mhla ezavunyelwa ukuphatheka kumncintiswano yeqoqo ngaphansi kokuqondisa kwenhlanganiso ye-Federation of International Football Association, i-FIFA.
Talent abanalo, litheni talent labantu bangobaba, ngoba abantu bangobaba abantu bazalwa vele belabo. So ayifani ukuthi i-strategy badlapa nje. For umuntu wami eyinkazana, engavele ayeqe unyaka, umbami izinyanga. So in terms of developing for that in Zimbabwe in football, oh mama, she's a little bit of football. Moza Kayo would say, she's a police chair and ban. As a child, I'm a team who know, oh, you should do your business, oh, Botswana. I come, I don't want the woman who participate at this.
Uqhubekele phambili okamoya wathi inkokheli zomdlalo wenguqu akumelanga ziqoqe izandla zilindele ukuba zizaqala ukulungiselela ukuncintisa lamanye amazwe lapho ilizwe elizavunyelwa khona ukudlala lamanye amazwe.
Nxa ngasivumela abakhulu bakhulu bona bezinto ukuthi siyenze ama-select teams from pass under 17, under 20, senior team sibe sikhemba maybe twice a month or once in a month. Oh, siyenze ama-regional select ukuthi kubulawayo kube select yama-under 17, under 20, under 23 the senior team. Siwe sitraina week in week out. Then siwe sikhathi ukuthi siyahlangana. Under 17 maybe edlala under 17 yemaswingoku, ngiyedlala under 17 yeHarare. Yenze ukuthi fanele thina sibe squad esiqinile. Kwenza ukuthi nxa sekuthiwa sesiyibhanye yethu si-upgrading, sesiyebhesi yokuqalisela.
Umqeqeshi okwasebenza la maqembu amankazana amela ilizwe u-Anele Nyathi layo ovumelana lo moyo ukuba kungali ngoba ukuze ilizwe lize livunyelwe ukudlala njalo ukuze kubunjwe amaqembu amela ilizwe.
Kudingakala kathesi ukuthi sibe lama standing squads even lama provincial games ukuze senelise ukuthi sithi thina identify labo esingabathi thina ngama future national team players, sibekwazi ukuthi endaweni ethile sile player elinje. So I think itask enkulu yukuthi ngalesi sikhathi singadlala amagames sibe sizama lathi ukuthi sihlale sikhona emdlalweni.
Ilizwe leZimbabwe limiswe ukudlala lamanye amazwe inhlanganiso ye-Federation of International Football Association ngemva kokuba inhlanganiso ye-Sports and Recreation Commission imise umsebenzi inkokheli yenhlanganiso yeZimbabwe Football Association ekhokhelwa nguFelton Tamambo. Ngenxa yalokhu amaqembu aseZimbabwe agoqela lalawo amela ilizwe yavunyelwa ukuphatheka kwimidlalo eqoqwe ngaphansi kokuqondiswa kwe-FIFA osekudale ukuba livalelwe phandle kumncintiswano ye-Africa Cup of Nations kanye le-COSAFA. Ngenyanga kaMpandula bekulo mncintiswano we-COSAFA wamaqembu abesifazane njalo elema-Ichi Warriors belibukele lingekhaya, ikanti ngomfumfu kuza kuba lo mncintiswano we-COSAFA wamajaha aleminyaka engaphansi kwamashumi amabili wona ozaqhutshelwa eSwatini njalo lakho iqembu le-Young-Warriors ngalisoze libe khona. Ngiyimele iStudio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ulaptop namhla sikhangela ezombusazwe kweZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo.
Ichi Woza Friday, my darling. Woza Friday.
Woza Friday kuliviki silontombazana wakobulawe uJunior Ndlovu wazakala ngegama lakhe lokuzokucula elithi Juice Majusana. Yena ndike ucula umdumo wedisco. Asibe nixoxa lo msakazi olodumo uEzra Chisa Spanda.
Ukhule ethanda ezomculo njalo wayecula kakhulu ekwaya esikolo. Yeke la sizwe imbali yakhe.
Mina ngikhulele eLobhengula, eNyulobhengula. Thina emulini yethu sathathu. Yimi okuqala. Amankazana sibabili, umfana oyi-1. I-primary education yami ngiyenzele Chete Primary School and then secondary. Ngafunda eNjube High School. Mina ngisebenza lo Alex Mhlanga abamza bethu ngabanzi. Ngiphinde ngisebenze lo Johannes Ndlovu abambiza ukuthi ubabe.
Santa Siawa.
esekhulile sefuna ukuzindezela umculo wakhe wazitshintsha igama wazipha asebenza ngalo wezomculo.
Igama lami lokucula nginguJuice Majusana, i-stage name yami. Mina angizibizanga wonke amabizo lawa ngiphiwe. In fact, uJuice ngamphiwa eGoli. Kulokunye nje kwakwenzakala nje kuyiphathi nje abantu baphonga ukuthi Juice Juice because nganginathi Juice, but wakuhambelana lebizo lami njengoba nje iqalisa ngoJuju. Majusana ibizo le ngingalithiwa ngumadlela. Angazi wangipha kanjani.
Majusana uthi wangena kulomculo wedisco ngoba iqunjwa qunjwa ngabanye
abantu engabathandayo kakhulu. Ngikhula ngoDentshanda, Dalom Kids, le Patricia Majalisa, yibo abantu abangi-inspirayo kakhulu kakhulu music. Manje vele yikho ngithanda kakhulu iSplash lami, ngathi hayi ngcono ngihlabele lami into enjani engithanda ngingi-understandayo. Ikho namhlanje ngihlabela i-disco Splash.
Juice uyatholakala njalo selamadlalade awacindezelayo.
Mina ngilama album amabili. Elokuqala i-album lithi Bayakhuluma, elesibili Sijayivisa Abantu. Umculo wami utholakala ku-Instagram, ku-Facebook, la ku-YouTube ngibizwe elithi Juice Majusana Music, la ku-phone yami 071-754-6915.
Junior, uyakhula kwezomculo njalo uyaphambile esinye umculo ohlakazayo we-disco uJuice Majusana emzilaye uhlelo wenza Woza Friday mpelasonto enhle kini lonke igama lami u-Ezra Jesus Banda.
Siyabonga kakhulu Juice Majusana lapho ixoxa lo Ezra Jesus Banda. Sihlukane isihlobo ukuthi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela namhlanje. Uhulumende uthi kuningi asekuguqule eZimbabwe ukwenzela ukuba intatheli zindaba zisebenze ngemfanelo. Kuwoza Friday namhlanje besile ntombazana yakobulawa uJunior Ndlovu waziwa ngokuthi nguJuice Majusana. Sikuqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa emoyeni ngenjabulo. Umthembu Sithemba uGibbs Dube City silale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.